indaba yamanje singakuthi izakhamizi zakobulawayo sizingathi sezikhathazekile ngomumo. Uzakhumbula ukuthi inyanga bhose ezithile zedlulayo, i-council yayithe kulama-cables ezisatshontshiweyo, manje sokulohlupho lwangale nyama endlovu ukuthi amanzi aphontshwa abuye ngapha kobulawayo kuma-reservoirs emagwegwe. Kodwa-ke basebe-indicate ukuthi engxenye in the next 3 weeks ngenothi yayikhuthiwe kuzabe sokuright. Abantu bebenanto engxenye sokuright, but khathesi sikhuluma kanje, khathesi bakhiphe i-timetable etshengisa ukuthi amanzi aphuma azashoda esikhe, but kungananze i-timetable yakhona ayilandelwa. Sikhuluma kanje namntu akule ndawo fanele ngazi la manzi asela amanzi. Ngagandla nje abomganini, abanye they talk about olobhengula, abanye entumbane, indawo eziningi ngasela amanzi ngoba sihloko sathola ama-updates akhona. So ke abantu abasakwazi ukuthi i-councilor isachaca ukuthi uhlupho yiyo futhi ukuthi akusela amanzi emajamu, akucaci. Uhlupho yokuthi izesa, akucaci. Uhlupho kumbe vele yikuthi kule technical fault khona ekhansilini, akucaci. Emizibili seziphatheka kubuthi kanti yini i-councilor asaphumegceni icaci ukuthi uhlupho olunga. Lakhona ukuthi i-timetable yabayikhubayo abayilandeli. So abantu abasebesehlele ukuplana. So abantu sebekhathazekile kakhulu.
Manje ngesikhathi lesi kulomkhuhlane wekholera, akwesatshelwa na ukuthi kungagcina kusiba lokunye okubi ngenxa yokusilela kwamanzi?
Yikho sibulokuhlupha izakhamizi ngoba i-council layo iyabhodi ikhuluma ngekholera, ibikela abantu ukuthi baziphathe njani. Ithi abantu bageze izandla, ishise abantu nqabela amafruta bageze, bageze maku-running water. But i-council futhi efana nayo ikhuluma nge-running water, amanzi akhona asabi khona. Yabona abantu yokungathi uyabahlukuluza ukuthi pho lapha sokusiba le ngozi yokuthi abantu bazagula imikhuhlane engaqedakaliyo, and kuza kuba nzima kathe futhi lokuthi i-council ikhontrole abantu bacebise njani ngoba abantu balokufuthelana. So ingxenye esingakutho yikuthi i-council ebe abantu egcekeni ithi ukuthi kanti uhlupho olunga abantu babekwazi ukwenzela into leyo ngoba i-council i-council njalo lezakhamizi phakathi. Abantu ama-councillors le-council lezakhamizi fanele kuncediswane. Xa kulo hlupho abaphuma egcekeni batshela abantu iqini sukuzani babone ukuthi i-council bayincedisa njani. Kodwa khathesi abantu sibulawo sakwazi bahambe ngabayekela ngoba la i-council ayicaci kanti uhlupho sibuloluyilo olunga. So ngivumela la ukuthi lapha sokule ngozi yokuthi kungaba le mikhuhlane eqhamukayo ngoba la manzi aphonge ukuhamba, abantu ababengakhalanga ukuthi azahamba baba bengela manzi ezigubhini, abantu sebezathizwa baye kuma-bowls, and ama-bowls njengoba besithi ngamanzi angavalanga asetshenziswa nathi. Umuntu nxa ebhonge ukuhanjelwa ngamanzi kumjuma ingagcina abanye benathi amanzi analana, sesesihlaselwa yizifo eziningi ezithiyeneyo.